Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-20 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba usunqume ukuba udaba lukamnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC kumele lwahlulelwe mhlaka 2 November enkantolo yeHarare.
Siyaphuza ukuba close kwabo ne-ofisi likamongameli onayo umongameli, abanye ngoba bezihlobene laye, abanye ngoba bezalwa lapho la azalwa khona.
Lona ibandla le-CCC lithi uChabangu ukhanya ethengwe libandla le-ZANU-PF.
Sengezo la ezibanzela isikhundla futhi abantu bayabuza ukuthi kambe amajaha la sedliswe okungakanani adlisweni yi-ZANU-PF.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela uhlelo lwenhlanganiso ye-Operation Dudula olokuxotsha abathengisa izitolo ezithiwa ngamaspaza.
So nxa kuyukuthi basebenza ngokusemthethweni balama license, why kumele ukuthi amalunge e-Operation Dudula abe bangenela ebahlukumeza?
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba usunqume ukuba udaba lukamnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC kumele lwahlulelwe mhlazi ku-2 November enkantolo yeHarare. Kule ndaba ezimbili ezafakwa iziphathamandla zebandla le-CCC emthethwandaba, udaba lwakuqala lwafakwa ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, olunye lwangeniswa enkantolo ngumnumzana Gideon Shoko labanye abayisithiyagalombili. Amagqwetha amela mnumzana Chabangu asecele ukuba indaba zombili zixhumaniswe zithethwe ndawonye. Umthethwandaba ubuthe kumele kusiyafika elayizolo uChabangu ebe esethulele idale amaphepha ukuphikisa icala aletheswayo elokuzenza isiphathamandla sebandla le-CCC. Asenelisanga ukuzwa ukuthi wenelisile na ukwethula amaphepha akhe. Isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipani Phugeni utshele iStudio 7 ukuthi impela amaphepha bawatholile. Kusenjalo umnumzana Chabangu uveze uluhlu lwamalunga e-CCC athi kwakufanele ancintise kukhetho olwedlulweyo kodwa akhitshwa ngoba abakhokheli bebandla leli befuna kungene abakhethwe yibo. Umnumzana Chabangu usebaxotshile ePhalamende abanye abakhansila labo athi abakhethwanga ngabantu. Isikhulumeli sakhe umnumzana Phugeni uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Siyaphuza ukuba close kwabo ne-ofisi likamongameli onayo umongameli, abanye ngoba bezihlobene laye, abanye ngoba bezalwa lapho la azalwa khona. Umhlonishwa uPhasho wayengekho lokuba khona kuprocess le. Ake sithi lo waphuma waba ngunumber 1 bese kumele utshintshwe for whatever reason. Bekumele phela kungena unumber 2 wakhona kwakungubaba uColette Ndlovu. Usuke lapho kubuye umhlonishwa umama Watson. Waphume ngunumber 3 kule process. Unumber 1 kwakungubaba uEngineer Magwendeza and then unumber 2 kwaba ngumhlonishwa uJames Sithole. Ngale uManduna kwamani uphelethwa iprocess, wahamba wabuya la mataxa wengozi 9. Njalo unobhala ukuthi lowo muntu ulama criminal cases that are pending e-court okwakungamvumeli vele ukuthi aphatheke la. Umhlonishwa wababa u-Eric Gono wasuspendwa ikomishini elalibhekele iprocess. Isuspendwa nje ngoba wayeviolent, wayesetshaye ubaba uPromise Mkhwananzi, wazotshaya lo Tenda Inyati. Wangena still, wadliwa esengenile, waphume ngunumber 3. UTenda Inyati nguye owayewinile ngunumber 1, Promise 2 yena ngunumber 3 umhlonishwa uGono kodwa inxa yokuganga konke sengutshilo wasefakwa ke umhlonishwa uThabile Mlilo wathathwa ukuthi wa-abusa i-power yokusayina esayinela bona laba abantu abaronga babengekho lokhu bakhona ngemva kokuthi kuthiwa sebedabule amaphepha laba bakhona umhlonitshwa umama uTofa bathi wayengekho ku-list ye-PR bathi wayengekho nhlobo kuthiwa kufana layo umhlonitshwa umama uJanet Dube like kuthiwa wayengekho and then besokuthiwa kulaba baku-senate kuthiwa babengekho vele kungakunikeza umzekelo umama uRita kuthiwa wayengu-number 3 wasemuva-ke wayesahanjiswa ku-number 5
bona labo abakhethwayo bafuna yini ukungena kumbe bengathi hhayi ubona bazalalela okuthiwo ngabakhokheli bebandla le-CCC nxa kuyikuthi kunjalo liza kwenzani
msakazi ngesikhathi esifaneleyo lokho ngizokwazi ukuphendula ngokupheleleyo ngoba phela inkinga izoba sekuthini ngingaveleke ngikhulume lapho kufana nokuthi abakutshoyo kuthwani kuthiwa uzofaka inqola phambi kwamadonki ake nisilinde nje akuzukuba isikhathi eside ngicabanga amaviki amabili amathathu konke lokho kuyabe sokuzovela nje kube segcekeni sikhona ngaso sonke isikhathi ukuthi lokho kudingeka ukuthi sikuphawule abantu bakwazi siyabonga lalaba abasithintayo bethi bayasixhasa bethi bayawuthanda into esiyenzayo lo msebenzi esiwenzayo ngoba phela njengoba besengitshilo ngaphambili ayisomagama abahlala phansi or nobhala ahlala phansi azicabangele noma la bantu asebenza labo obukhokheli benhlanganiso a ngamagama asuka kuma-citizens eveza ukuthi hhayi le nto yenzeka kanje le nto yenza kanje bese besenza-ke i-investigation then bese bethola then bese be-acta on it so ngicabanga ukuthi insuku nje njengoba zihamba abantu befona abantu bethumela ubufakazi abantu bethini ma kucubungisiswa lezo zinto zitholakala ukuthi ngempela ziyizo ye ngicabanga ilizwe lonke nje bazobe sebeyiqedile le process
lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC njengoba iStudio 7 ingakhethi hlangothi usithandekile uphinde waxoxa lesiphathamandla se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba
amanga aluhlaza kangaka akhulunywa ngubaba uKhaliphani Phugeni esimhloniphayo lokho tshela uZulu ukwazi njani thina abantu bonke bamazi engu eyimemba MDCT yikho ke abantu babamba ongaphansi ukuthi sengene yini la esezibazela isikhundla futhi usengezo la ezibanzela isikhundla futhi abantu bayabuza ukuthi kambe amajaha la sedliswe okungakanani badlisweni iZANU-PF CV ayikhuluma mhlophe ngabona umuntu esengeni yamaphathanga 5 nge 10 years sasimuthi i political prostitute yikho sakubona khonapha abanye abantu lokho beseva i parliament under Monzora babuya sebedinga izikhundla ku CCC sabayekela benza konke kodwa sisazi ukuthi i vetting number 3 yikhonapha sasebenzisa khona ama security babona ukuthi hayi engcenye lo ngumcuphi sasikhakela kakhulu kuma-MPs lama-councillors yibo abathi belekamwana kwaba lezi ndwendwe ezinde kulalabo ababele mali abanye bahamba bayathatha abantu endaweni ezithize njengeqetshile ukuthi engozi mine thina ubaba usengezo akazange vele eme engitsho lapha emagwegwe seqambela manga ubaba u-Eric Gono ukuthi wasuspendwa wachaya abantu bephathi amapholisa phele ezabuya embobi konke lokungamanga ngoba vele wayekhatshana sesiqede konke lokhu number 1 2 3 4 kwaba le validation sasibatshelile phambilini ukuthi achibo akutsho ukuthi wena ungaba unumber 1 ekubeleka mwana uzaba inumber 1
ungachasisa ngokwenzakala e-Country Park
umama ukhuphe uDr Khuphi yakhula samfaka laphana wayegijimile wayakhampena kungakalungiswa ukuthi ngubani ozaba khona sakhuluma laye sabona ukuthi kufunakala umuntu ozalwa khona njalo ozagijima kakhulu ngoba ubaba uMthuli wayegijima savumelana lomama sathi hayi ngena ngapha ngo-number 3 ku-proposal proportional representation. Ngabu kona lape Zimbabwe ngabu ya taba ngoba. Sasa mpumsebe nzo lula. Sibonu kuti se umamu umama imzimba ya keka ikambi gali. Na mtasebe kala ngokupe ungani batunyo ngokupe. Haima yuyu. Ioko kutina matlabe zulu. Ubaba usengezo chabamu. Isikhundla leso lasu zibazele. Njalo angisaphindi ngikhulume ngale indaba ngenxa yokuthi isecourt. Baya sigolomba kanje bafuna ukuthi bazwe ama point. Hayi, ubaba usengezo njobe sithi ufuna ukuxotha abanye abantu. Gaxotshe. Oko kugcina mbona ngani ukhuphukeni nguye oza ncedisa amapolisa ukuthi eveze ukuthi ubaba usengezo chabangu ngapi. Ngoba uphonga ukukhuluma uthanda ukuzenza upresident wama spokesperson wonke ezweni. Izihlobo zabo sihlala lazo bakithi. Bayayangeka ngamajahala. Thina sibindani lo Sengezo, lo Khalipani Phukeni. Sibindana lezanu PF. Yikho iyo elebhora. Ngithi uma banesibindi, abahambe eMpophoma straight sibone ukuthi abantu bazabavuma njani. Abahambe anywhere sibone ukuthi abantu bayakhathesi bayesaba bayacatsha. Kungani bazadatshulwa ngabantu. Ngoba bayazazi izenzo zabo ukuthi zimbi. Sizabona lapho okuzawela khona induku loqaqaqo.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7 ekwobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela uhlelo lwenhlanganiso ye-Operation Dudula olokuxotsha abathengisa izitolo ezithiwa ngamaspaza oluqale izolo eJohannesburg eSoweto. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo.
Ixuku lamalunga abe-Operation Dudula asungulela uhlelo elokishini leSoweto eJohannesburg lapho abangene phakathi ngokungamavinkili lokhu abakwamanye amazwe ngayinye ngayinye. Ekungeneni kwabo bebefika bahlole konke okuthengiswayo ukuthi kulayo yini imibhalo etshengisa ukuthi akukedlulelwa isikhathi. Impahla abebezithola zingela mibhalo bebezithatha bayezitshisa. Qede lapho bebexwayisa abanini bokungamavinkili lokhu ukuthi babophe imitshaqana yabo baphume baphele kulezi zitolo ngoba sezathathwa izalwane zakwele South Africa. Le yinto isizalwane seZimbabwe unkosazana Victorious Mathuthu obuya njalo abemgcinisihlalo wenhlanganiso elo lamalungelo abesifazane ezim imbokodo athi iyethusa ngoba ilokucwasa ngobuzwe phakathi.
Kuyinto engalunganga kakhulu leyo. Nxa kuyikuthi amalunga e-Operation Dudula acabanga ukuthi laba bantu bokufika bathatha i-business labo. Kumele ukuthi baqale babheke ukuthi laba bantu basebenza ngokusemthethweni. Empeleni laba bantu banama license abanikezwayo uhulumende weSouth Africa ukusebenza ukuthi babe lama shop lama spaza shop lawo abalawo. So nxa kuyikuthi basebenza ngokusemthethweni balama license, why kumele ukuthi amalungu e-Operation Dudula abe bangenela ebahlukumeza?
Lokhu kugcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Sindisiwe Mpofu ohlala eSoweto othi abanini balawo mavinkili bahle bava bese sabela ukuchabalaliselwa ibhahla zabo ngabe Dudula laba.
Lento yenziwa ngoDudula iyasisabisa kakhulu. Isenza sicabange izenophobia leya eyadlulayo. Kusicabangisa khona ukuthi maybe seyizoqala futhi. Siyesaba kakhulu mpela. Abantu abaningi bavalile amashops wabo because besesaba iDudula ubana bazobathathela izinto zabo bayachisa njalo bayesaba ukubana bazoqala nelooting.
Kodwa iqembu le-Operation Dudula elisungule umkhankasolo ngokungena kumavinkile abokuza elokishini leSoweto lithi abokuza laba abahambe kibo. Ezitolo abangene kuzo bebefika bathathe zonke impahla bathi sezedlulelwe isikhathi besiyazitshisa. Obona ngokuqoqa kwenhlelo ze-Operation Dudula umnumzana Thabo Ngayo uthi ibhizimusi lokungamavinkili lokhu kumele kube ngelezi zalwane zakwele South Africa kuphela hhaji abakwamanye amazwe.
The purpose obviously is to save the community from buying poisonous food from these spaza shops. And what we have achieved today, we managed to get some of the food that were expired and includes the nappies, includes the pads for women. and some of those pets they are fake.
Elinye ilunga le Operation Dudula Nkosazana Cynthia Ntongangane uthi abukuza laba abaphume baphele South Africa loba belamaphepha kumbe hachi.
Nathi sisendaweni yethu country yethu le salwela lelizwe abahambe nazi ipham zabo zibamela
loba uhulumende ubengakaphawula ukuthi kungana bedudula laba besekelwa besenza umsebenzi okufanele wenziwe abahloli bezempila kahle amapolice aqalise esala ukuthi baqhubeke ngalomkhankaso ngoba isithi abakwenzayo akukho emthethweni loba kunjalo bagcine sebevunyelwe ukwenza lokho selokho kufa abantwana bane ababikwa bebulawe ukudla okuthengwe emavinkilini lawa iziphatha amandla zakahulumende lazo seziqalile uhamba zingena konke zikhangela ukuthi abanini balemvumo na yokusebenza lokuthi ukudla bawuthengisayo akudlulelwa ngayisikhathi na. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa acebisa abantu abahaza imbiko yamanga enkundleni zokuxhumana ebulenjini. Imbiko esike yahazwa ibalisa othi amapholisa afuna ukubopha uMongameli Mnangagwa lo ukuthi sokuzenziwa ukhetho kakutsha ngoba inhlanganiso yeSADC isithi ukhetho olwaqutshwa mhla ka 23 August aluhambanga ngendlela eyiyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezempila kahle uDokotela Douglas Mombeshora uthi odokotela abahambisa izigulane emasejari abo kungela sizathu bazajeziswa. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani msakazi, lento yenziwa nguShabangu noKhaliphani Phugeni nabangani bakhe licebe lihle kakhulu kodwa kunenkinga ezimbili. Yokuqala ukuthi konke lokho kuwele ezandleni zezanu PF and izanu PF siyabaza ukuthi ngabantu abangananqondo abantu asebebulelilizwe. Okwesibili, amaNdebele awathandi ukubusa ngabantu abathanda ukubuswa. Ningizwe kahle, beka idea kaMqondisi, izinto zonke zazikhulunywa nguMqondisi neMRP sazi right kakhulu. Labandathini asizibuseni sifundiswe ngabantu bakithi ama resources wethu asisebenzele kodwa amaNdebele amphika uMqondisi. Beka kwabuye uChamisa from eHarare wathi limbamvotele bahambe bayishaya iwhite wash emathebeleleni. So Khaliphani Phugeni nalo ndoda lo Shabangu lilwela abantu abarongo. AmaNdebele awafuni ukubuswa, amaNdebele ngabantu abathanda ukubuswa.
Yeyi sanibona ku Studio 7. Hey kunjani kodwa hayi siyaphila ngikholele la ethini ngokusebenza khakuseshelotsho mathishani. Ya hayi siyazizwa indaba mpela. Hayi nangokumjenda ngabacotsha ngithi uyarikhola yena antifani mabe rikhola na emasayidiri yabacotsha ngithi abe-CCC ubacotshile nazokhe abezanu PF kakhwele phezu kwabo. Ya hayi siyabonga lapho kuyawela khona induku lokuxaxa lapho kuneqiniso khona. Yabona maye ngabacotshanga hayi iqiniso aligo izanu PF. Yabona labo Khaliphani Phugeni laba kuthiwa ngokwalo chabangulapha ya ngama CIO biba badilizi iMDC bona lapha yabo besebenzele izalo. Ya yami ngiyavuma sithethe ukuthi hayi ngamazalo PF la yami ngiyavuma. Eh kabacotha umjeni angithi lana abantu lobesisisi ubacotshile lalawa labo kabacotha ngavela ngisebenzele umuntu. Hayi angivela ngikhulume futhi angikhulume nemuntu ngobe vele la iCCC ayikhulume lezana ayikhulume ngifuna kwenzeke ukufana naye khona phela phezu kwa umjeni sibona ukuthi uminga
Studio 7 Studio Joseph Salomani salibonani linjani hayi sina sikukuthokoza kumbe linjani kuhlelo lweni lolo ya asidini ukukhuluma yazi kulendaba ezingani ziyaphuma lapha selokho esizilalela emoyeni kulomdenda lezano yakhe kuzochabangu la futhi lezano yakhe kathe sokusegcikene ukuthi izano iye ayithuma uchabangu kathe sinansi incwadi sisukile yaya kuzano abezano ukuthi kathe umdende phakamisa ikhanda usecwila phansi kasazwakali sebeyiba sebegijima lapha lapha uthi abamazi umuntu wakhona abe MDC bathi abe-TCC bathi bekhuluma la wathola bethi lapha lapha besola be-TCC namhla sokubawele sebeqalisa ukulokhuzeni umdende akaxotsha abantu lapha gaxotsha abantu laba sifuna ukubona sibili ngoba omunye kathe isikhulumele esinye sezani PF sithe kwakhona umdenda ngowabo otsho uthi into zonke abazenzayo vele bazenza kuvumelana lo mdenda wabo lapho esikhangele khona lapho esikhangele khona siyabonga inhlelo zenu elisipha zona imihla lamalanga ye ngilikhuluma lo mchijo okamkhwana khona lezweni lasebhotswana the sihleze egangeni enxa yabo abantu bezani laba ayizani le hayi kabazama ukusixolela into abayenzayo bayangisa abantu kathe sikuzama ukwakhila izobona ababhizi badiliza nxa kufuna ukutshontsha kuphela
basukazi bestudio 7 sanibonana ngihlala bezikwedaba ngachitha isikhathi simzwile uWitness Dube uWitness Dube bahlupha kabi uWitness Dube ndoda ma usidla imali zezami udlala imali zezami thula umsindo ungabusifundekela ngento engekho eyaziwe lawo kwawena ukuthi ungamanga izanu PF ngicabanga ukuthi uthe wena uvule kamehlo uhlakaniphi izanu PF bisembusweni kodwa yini ebambekayo wena ongasitshela yona manje ukuthi izanu PF iyenzile ngaphandle kokubulala ilizwe ngoba la manje ilizwe liphelile nya ngaphansi kombuso wa izanu PF but uzositshela ukuthi izanu PF abantu bazobe-TCC bazachi-TCC bezojoyina izanu PF kuqhubeke kusakhiwa ilizwe izanu PF ucabanga ukuthi kule lizwe ngabe isaliyakha wena ngaphandle kokuthi iyaliqedelela ngoba vele already liqedile so ucutsho ukuphi kuyakha ilizwe okhuluma ngakho dlana imali zezanu PF uthule ungazositshela umsangano wakho
sanibonani basakazi be-studio 7 linjani basakazi bethu abahle abasinikeza iindaba zeqiniso hayi sibonge kunge iindaba ezinhle lisiphakela zona usuku nosuku angizwa usiza impela ngizwe lethu lezimbabwe impela eselihluka bayi-football bosiyami singabalandeli be-football izwe lethu selithatha imidlalo yethu ama-home games nawe siyalahlelwe e-Rwanda ngosiyami sesihluleka nje izwe lethu lihluleka lize lihluleke nakusoka kodwa ngosiyami my way saphi isizwe sakithi impela izwe lakithi lafa mpela ngokuhlulekwa inkokheli zethu zihluleka kwayonke into mawesho bona bathi hayi yonke into iyalunga ezimbabwe yonke into i-right ezimbabwe buka naye le-football sikhuluma nge-football singabathandi bebhola sesithathe ama-home game zethu ayofakwa e-Rwanda ngosiyama awushiyem ngezwe lethu yonke into akunanto ezolunga laphana mpela ezimbabwe hayi kulobu nzima kwizwe lethu muyana nkosiyami hayi kunzima basakazi bethu kunzima
salibonani studio 7 labalaleli ya ukhuluma ngonhlanhla lo wasenkali mina ngithi i-TCC ingafuna ukulimazisa abantu becine betshawa ngamapholisa namasotsha cine abantu bakithi betshawa belimala yona why yona yehlule ukutoyitoya sisithi abantu kube yibo abatoyitoyayo bona bayehlulekile ukulungisa leyo ndaba yabo sifucele ebantwini amavoti kudala adlula le ngo-agasti khona manje songu-okthoba sesiya kunovemba khona sithi abantu betoyitoya begcwale esitaladeni ngoba bona sabayehlulekile njalo bona bayesaba uqondana lezano ngoba wakhe izano iyachaya ayifuni izinto eziphambukayo so yona ngase sithi abantu begcwale esitaladeni sifuna imazisa abantu bakithi kuphela bona baba bengekho aleso sikhathi baba becatshile so abantu abacabananzele khonapho ukhetho luvele kade lwadlula akusebenze kanjalo leya othiwa uwinile awabambe kanjalo lokho abamavoti angeke uvele usavotwa katsha leyo sokukhuluma nje kuphela so abantu abalandele khonokho sokukhona ukuze impilo zayo ziphephe
celani mpila studio 7 ama-meseji ethu ebalwe lokuthi mebhili sinike ama-conditions okuthi ama-meseji ethu engakwanisa ukufika njani kini khonapho badala bethu okhulumayo engubaba kamadiwa lapha kobulawa e-olbumula kuyisicelo lami sokuthi lami ngikwanise ukujoyina uhlelo lwenu but ngiyabe ngingakwazi ukuthi kujoyinwa njani o singena njani so ke ngiyabe ngicela ukuthi maybe ngingakwanisa lami ukubambisana nabanye indlela ngiyacela kakhulu studio 7 ukuze lami ama-meseji ami ngiwezwe ebalwa maybe sibonisane labanye abafowethu ukuze sikwanise ukuphanana imibono engaba le ngqubekela phambili kusasa ngiyabonga
aye mzambile njani estudio mna ngogo mastigo asuke aye amulavi wasinya tiko sezi government yaleyana yapfumala vatirhi mhaka ya yena nga ha koti ku maneja tiko a hindziwa ni muxakabu loyi robert chagal ayi beder ayi na wenda chaga kwani nichimu lichaje
hello 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 studio 7 njani studio 7 ngilele wonke kwa Zimbabwe mahli yabi ngilele wonke kwa Zimbabwe mahli ngilele wonke ngilele wafuwete wa South Africa lapana gulo milton moyo million moyo mamchana mukhelvini moyo lapana nankulumayo ngonyasha ngilane Botswana kwengelele kanye labasekhaya ngithi hhayi bayibambe kuzalunga kuzalunga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Ukulingana kwabesilisa labesifazana kuqakathekiswa kakhulu inhlanganiso ye-United Nations phansi kwenhlelo ezilijumla sikhombisa 17 eze-Sustainable Development Goals ezasungulwa ngomnyaka ka-2015 okumele zifezeke ngomnyaka ka-2020. Kukhanya engani akula nguquko ebonakalayo sekule minyaka edlula isithupha kwasungulwa inhlelo lezi. Okwamanje kulabesifazana phose abangamathumi amathathu 28 abakhokhela amazwe achiyeneyo njalo kuloyedwa phakathi kwamalunga edale lephalamende amane abakumadale ephalamende. Inhlanganiso ye-United Nations Women ithi isimo lesi siveza ukuba kuzathatha iminyaka elikhulu lamashumi amathathu 130 years ukuze abesifazana bebe lamalungelo afana labesilisa. Ulisa Kethi omele elemelika kunhlanganiso ye-United Nations Economic and Social Council uthi kuqhubekela phambili ukuncindezelwa kwabesifazana endaweni eziningi ezigoqela lebulenjini bokuxhumana lokunye. Uthi labo abancindezela abesifazana babisela muva abantu ukuba babe labohulumende bakaZulu njalo lokuthi kufezeke inhlelo ze-Sustainable Development Goals kanye le-2020 agenda. Uthi njalo labo abavimba ukusekelwa kwamalungelo abesifazana baphazamisa umhlaba wonke jikelele ngoba ukwenza lokhu kudala ukuba kukhahlanyezwe uZulu. Uphinde wathi uma kungakhuthazwa amalungelo abesifazana lamankazana umhlaba udonsa nzima kwezombusazwe. Ukethi ukhuthaza njalo abesifazana ukuba bezimele njalo baphakamisa abanye babo sonke isikhathi. Undome okwenziwe ngabesifazana kwele Iran abalisena lokuncindezelwa kwabesifazana. Uthi abantu balamalungelo afanayo sonke isikhathi ngakho ke kumele lokhu kukhuthazwe ngabantu emhlabeni wonke jikelele. Uthi umhlaba usebenza kahle uma kunanzwa amalungelo abantu bonke hathi kuncindezela abesifazana namankazana.
Lawo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Yo, Stalin on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamanja, and badan kashana, jang on bobo. But look, but I'm a king, but I'm telling young. What tinta mina, what tinta bogot. What linga mina, but voice on my tongue. Shish, like me sholo. I don't know, kapeling, I go pokum potang, but potum and you visa bako. No, the leaders, they go 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 go. As well as he cut the end up, double the boss, the level is high, and one of them is a particular long bumper. Every time I get spit, I tell my lesson, and I got the hustle, the master, the passion, and brother is cussing and cussing, but special rapping, your cussing is like a bunch of young balloon. Fungo, my mama, move, hand about two, subbed about two, say, hey, when I step in the boot, oh my god, you're from across. I'm not the kind that you want to cross. When I go, my come a predator, trap me, a bury, and force her to carry across. I'll divide you into two, like Moses, I'm a ruthless goddess. Father, forgive me, I have sinned. Blood on my hands, I've been killing them since.
No,
ngoba umrapha nyakhobo qhabe gazu qop yimi ngo debele kho isilungu ngikhuluma qo ngiqoqoza umrapha beqasa amaqaqa ngiphethele flow ke babo kusihaqa ngicela ukuqasa
beqasa awakhiwe esigcibela uhlelo lwethu lengoma ethiwa angeke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba usunqume ukuba udaba lukamnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC kumele lwahlulelwe mhlazi ku-2 ngenyanga ezayo enkantolo yeHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangazwanga ke indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, libe le mpela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni 6:30.